Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Mnangagwa usola odokotela abakhalala umsebenzi kanye lalabo abangasebenzisi umhlabathi abawuphiwayo nguhulumende ukuthi balime.
Kati yena umuntu wayethatha iflandi leli thatha umhlabathi loyokhupha ibhunu kumbe ukhupha umuntu lezisebenzi ezaziphakathi kweplazi leli zaxutshwa sesiyahlala nje kuphela yekele ukuyithela izwanelana injongo yokuthi khona yena ihlale khona laphana kulelo plazi.
Lanxa izitolo eziningi sezehlisile intengo yempuphu, abanini bazo babikwa befuna abantu babhadale ngemali uqobo lwayo lanxa isilela.
Namhlanje ngengabhotabhota edolobheni lapha ngoba uhulumende wayethe yehle bayehlisile abanye yebo ye, kodwa usipho olunye oselukhona ukuthi kabasavumi kulalaba abayehlisileyo ukuthi bauthenge kumbe ngiswayibile ngalokho esithingi ekokheshi. So uhlupho osilalo ukuthi ikheshi yona ngokwayo iyahlupha.
Zonke lezi ndaba lezinye kanye lempumela yomdlalo wenguqu lizazizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole odokotela abakhalala umsebenzi esithi sebephiwe inhlelo ezintathu baziyala ezokuthi bekhwezele iholo ngenxa yokuthi kulabanye abantu ababanika leli holo. Usole njalo labo dokotela esithi uhulumende usebenza gadalala ukuthi abakhele izindlu ukwenzela ukuthi bahlale kuzo. Uphinde wabonga umanyano weSADC ngokuxhasa eleZimbabwe esithi yilo lokuvuma ukuthi elika mhla ka 25 kuOktoba lilanga lokuthi abazwe alincedisana leZimbabwe ukuthi balwisane lezijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Uphinde wakhuthaza labo abaphiwa umhlabathi ngohlelo lolwen reform program ukuthi bawusebenzise ngoba kulophenyo oluqhutshwayo elo audit njalo lungaveza ukuthi umuntu kasebenzise lomhlabathi uzawuthathelwa. Abanye njalo ababikwa bezawuthathelwa yilabo abahlala kwamanye amazwe bengawusebenzisi. Umongameli Mnangagwa ubeqhuba lo umsebenzi labancedisa ekulweni kwempi yenkululeko ama-war collaborators eHarare. Studio 7 ke ikhulume lesiphathamandla seZimbabwe Hospitals Doctors Association umnumzana Aaron Masara yena othe uhulumende konke lokho ayebanika khona kulokho kungeneli indingeko zabo. Ukuze sihlaziye amazwi kamongameli Mnangagwa sixoxe lomnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owalwa ekuviyo lezipra.
Umele ube ngama-collaborators wonke umuntu waparticipetayo empini abancedisa kakhulu empini kungakhangelwa ibandla elezana. Abanye baparticipeta phela bengaphansi kwezapho under zipra, abanye labo ngale kuzani langale. So ke akumelanga vele bekeqale nje ukulinganisa ukuthi bekhangele abantu bebandla elezana, kumele kugoqele wonke nje umuntu. Phakathi kwabo khona laphana bakhona abatrainwa lapha ekhaya balwa impi bekhona apha ekhaya bayithola impobho khona apha ekhaya. Abanye batrainwa lapha basebedlulela phambili batrainwa beqedisela eZambia. Balwa laba bantu laba ukwedlula ama-war veterans la kuthiwa ama-war veterans abaseLibya, abanye basuke khona ngale Mozambique, abanye basuke e-Egypt babuya beqonda straight kuma-assembly point kuzipra side basuka i-last group eAngola bayidonsanga ngithi umbhobho wodwa i-trigger babuya straight baya kuma-assembly point. Abanye basuke eLibya baya straight kuma-assembly point elokhuzeni ku-national army besiya-integratwa. So you find that ukuthi khona ama-collaborators lawa balwa inti ngono kulabanye ababe yetrena ngaphandle. Njalo sikunakenele khona ukuthi abantu laba babethunywa endaweni ezithiyeneyo bedobha information behambisa kubalweli benkululeko. So khona lokhiyana kodwa i-risk enjeyana umuntu engaphathanga sona isikhathi.
Umongameli mnanga kwawuthe labo abangasebenzisiyo umhlabathi abawuphiwayo uzaphiwa abanye, ubona ingani ngumqondo omuhle yini lo?
Lo ngumqondo omuhle sibili. Kati yena umuntu wayethatha iplazi leli ethatha umhlabathi loyo ekhupha ibhunu kumbe ikhupha umuntu lezisebenzi ezaziphakathi kweplazi lelo zaxutshwa sesiyahlala nje kuphela yekele ukuyithelayizalelana. So injongo yokuthi khona yena ihlale khona laphana kulelo plazi kuyini kumbe emhlabathini wona lo, laye umngameli uyaphuza ukudetector engajoni eniki iwoningi lokhu. Sokufanana nje lo muntu lwana nje othatha umntana nomuntu ehlale la 25 years umnika ekungela mntwana. Abanikazi bomntwana sebesithi sithatha umntana wethu sesithe naye ngicela nje ukuthi linike insuku ezimbili kumbe usuku olulodwa kuyake kusitshoni khonoko. So akathathe umhlabathi ngokuthula enikwa abantu abacapable abangasebenzisa umhlabathi wona lowo. Indlala lipheli nxenye yiba benza kungabi leli lezilimo eziqondileyo bona labo nxa bashotisa samuntu yikho kule ndlala. Ngathathi whether baseBritain kumbe bangaphandle kwamazwe, isizathu sokuthatha umhlabathi wawungowani exotha ezexotha izisebenzi eyabantu abamnyama baxotshwa emapulazini lapha abanye sakwazi ukuthi bafa. Akho singafihlwa lokhu, abanye babulawa, abanye babethiselwa khona lapho and so forth. Kwakulo dlame esibilo olungayenziwa. Kodwa sehlezi-ke khonapho umuntu lowo seqede othindi ngale bathiya sezihlalela. Kambe shuwa singakubukela lathi khona lokhu sikuqakezela izandla. Umngameli welizwe kathathe masinyane umhlabathi wona lowo ngokuthula nje.
Kulo hlelo lwe-audit oluqhutshwayo yilo oluzaveza sobala ukuthi kuhamba njani lapha. Ubona ingani luzayenziwa ngemfanelo yini lolu hlelo?
I-audit kade yahlala lokhu ithathwa umgabe wayithatha i-audit le awucaci. I-audit ngayithathwe sibili kodwa-ke aba-auditayo laba ngobani? Na i-audit yona leyo iqonda ukuya-audit ukuthi uzibani usebenzise njalo umhlabathi ingaqondi umhlobo yabanye abantu. Sifuna ukuthi khona enziwe kuhle phume impumelo yangikhona ngobuqotho langokuqondileyo ngobunono obukhulu. There is no problem. But ungabelokho kuye siya phambili khonokho kuyinto kwenketha abajabi lokhu ngoba siyakwazi ukuthi kulabanye ngapha emathebeleland abahlezi emhlabathini khona la abahlutshwa bahlezi emhlabathini abanye basenyama endlini khonapha emguza la siyakwazi.
Lo ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owalwa kuviolezi pram besixoxa laye ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 lagu 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iningi lezitolo libikwa selehlisile intengo yempupho kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi isaka lesilinganiso se 10 kg sithengwe nge $50 kule $100 ebisibizwa ngabanengi. Kodwa umnumzana Melusi Moyo olwela amalungelo ezakhamizi njalo engusomabhizimusi uthi abanye abanini bezitolo bayinqabela abantu ukuthi bebhadale nge eco cash ngoba befuna imali uqobo lwayo lanxa isilela.
Isimo sibi ngikhuluma kanje ngeviki elidlulileyo ngamalanga adlulileyo impuphu ibingasabambeki eyiyo yona ukuthi lanxa usuphe kungana kodwa kumele uyithele namhlanje ngegabhodabhoda edolobheni lapha ngokuhulumende wayethe yehle bayehlisile abanye yebo ye kodwa usupho olunye oselukhona yikuthi kabasavumi kunalaba abayehlisileyo ukuthi bathenge kumbe ngeswayipi mbe ngalokhu esithi i-ecocash. So uhlupho osilalo yikuthi i-cash yona ngokwayo iyahlupha. So abantu abanye bayabe benemali ezikhona emakhadini kumbe emafonini but emavinkilini amaningi kabasavumi ukuthi bathathe leyo swayipi. Engingakutsho nje ukuthi impahla zonke ezokusebenzisa ngathi ama-basic commodities zikhwele okumangalisayo. Ma ukhuluma ngamafutha okupheka ukhulume nangesishebo akasisathengeki izakhamuzi zikhwele gadalala okumangalisayo.
Kuyini eselikwenzile njengenhlanganiso kathesi?
Kungumbandi wethu njengenhlanganiso emele izakhamizi lamalungiselelo siyahlangana sikhulumisana sibonisana ukuthi kambe qhinga bani mhlawumbe lo hulumende singam-approach-a kanjani ukuthi ama-basic commodities sakusaphileli ngoba ukuthi sigoqe izandla kungazake kuthi zikhona ezinye inhlanganiso ezibuyayo kithi zizofuna ukusiza izakhamizi lokuthi kunikeza abantu ukudla. So bayasebenzisa ama-structures ethu ngoba thina sinhlanganiso ekhona emawadi. Ngikhuluma kanje nje kukhona abanye abanika usizo kumawadi ambalwa athize babuya basibona njengenhlanganiso ukuthi bafuna ukuncedisa izakhamizi ezisebayo. Siyamukela umnyango wethu ivulekile kulabo abangaba losizo bayabuya kithi ngoba thina yithi esisebenza lezakhamizi njalo siyazazi inhlupho ezikhona ngamawadi ngamawadi.
Siyananzelela njalo ukuthi izakhamizi zibhekane lokusilela kwamagetsi lamanzi
ngoba abanye sebezama ukuthi badinge igasi nayo kayithengeki ikhwele okumangalisayo abanye badinge lezo nkumi zazo sezivula lekho yebo ye kwamagesi kunganani nanxa nje silahlekelwa ezindlini laba babefuna ukubona umabonakude lezi thebo zawo. Amanzi kwamanye amalokishi sebeqeda mhlawumbe amalanga ayisikhombisa kungela ngisho lo mithonzi. Yebo akhona amalokishi alizibholani amanye kahalazi lezi zibholani. Kuza memetheka eminye imikhuhlane kobulawayo ngoba uhlupho lwamanzi lukhanya ingani solubhahle okwedlulisileyo.
Lo-ke umnumzana Melusi Moyo olwela amalungelo ezakhamizi njalo engusomabhizimusi. Uhulumende yena uthi wenza imizamo yakhe yonke yokuthi intengo yempahla ingakhuphuki njalo abantu benelise. Njalo uthi uzananzelela ukuthi intengo yamafutha izimoto awuhambisa yepetrol ayikhuphuki mahlayana.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje sisenkabazwe eJombe lapho indlala ehlasele khona ngamandla njengakwezinye indawo ezichiyeneyo zelizwe. Sile sakhamuzi umnumzana Bernard Magugu. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo, salibonani.
Ye, unjani umumo eJombe?
EJombe kunzima baba Nkomo, kunzima kakhulu. Indlala emaphandleni akumanga kuhle, izulu umnyaka ophelileyo kalinanga kuhle, isivuno sabaphansi. Kukanti ke lokuthi abantu bayeshuza bathenge lokhu lalokhuyana kunzima, le mali zakhona kazibandeli.
Akula ncedo elilutholayo yini kuhulumende kumbe kunhlanganiso ezizimeleyo?
Lukhona uncedo kodwa angithi akuncedwa wonke umuntu. Bakhona ababhalwayo ukuthi ozibani labozibani iba bazangena kuhlelo olunje, kodwa kuhulumende lalo uhlelo lwangikhona lalo kuyabhalwa khonapha kumasabhuku ukuthi uzibani lozibani iba bafanele ukuthi bancede. Kukanti indlala vele ithaya wonke umuntu.
Abalutholayo lolu ncedo kuyini abakuphiwayo kahle kahle?
Uzathola ukuthi zikhona ezinye inhlanganiso ezibanika amafutha mhlawumbe lendumba. Abanye babhala nje kuthiwe bazathola-ke bazahola umumbu, bazahola e-DNB, but hayi kwesethu isigaba bekungakenzakali khona lokho, kwabhalwa kuphela amabizo. Into zokuphiwa azifani lokuthi wena uyazicuphela kwesakho isikhwama.
Inhlanganiso ezipha uncedo ngaphandle kukahulumende zona kazikabonakali yini?
ziyabonakala zizulazula befika nje bekhulume namasabhuku kuhlanganiswa abantu batshela ukuthi kuzaba nje kube nje kodwa hayi akukalumathi kakhulu zintutshwane nje kade zigijigijima lapha nalaphana ezifanana labo plan international.
Owakho umndeni umi njani?
Lo wami umndeni lapha kayisabe kwezinye engxenye uzayibeka nje ekuseni siyephinde sipheke ntambama ngoba emina kungeke kwaneliseke konke lokho.
Izulu lona seliqalisile yini ukuna?
Kuke kwaba nemkhizo lapha nalaphana kuthi ngathi uyahlaba emasimini komile.
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi kungaba lenye njalo indlala embi ngomnyaka ozayo. Kungenzeka njalo ubona isimo sisiba njani elizweni?
Abantu bazaba sebunzimeni obukhulu, izidumbu zizaphuma ezigabeni ezendlala. Uzathola ukuthi sizagcina sesengamazwe wona lana aboSudani laboSomalia lapho indlala eyake yabhuqa khona. Okubuhlungu kuphela ayisikho ukuthi lizulu kuphela. Kodwa ungahamba lingaze line izulu. Ungangena ezitolo uzathola ukuthi imhlanyelo kayibandeki kayithengeki. Sikhuluma nje i-10 kg iyangena ku-478 kusiya ku-$600 kusiya ngokuthi i-breed iphi.
Kuphosele ukugcina amagugu mhlawumbe kunhlanganiso ezizimeleyo lo hulumende nxa belalele.
Thina besicela ukuthi inhlanganiso lezi kanye lo hulumende nxa besiza ezabelweni bengakhethi muntu. Singabantwana sonke esifana nayo sidinga usizo, indlala ibhuqile, abaphangise njalo babe nezinye inhlelo ayikhona ezokunikeza abantu kuphela kodwa ezizenza ukuthi abantu bakwanise ukuzinakekela sebebodwa bona lanxa sebengasekho.
Hayi, siyabonga magugu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni njalo be sisejombe sixoxa lesakhamuzi umnumzana Bernard Magugu ngodaba lwendlala. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo yimi uNtungami Linkomo.
Siyabonga Ntungamili. Ngesilichiyo kwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Alingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni umnumzana Mbuso Fuzwayo. Siqoqa laye ngodaba lwabo chekecha okuthiwa sebesidla ubhedu ezigabeni zelizwe ezithiyeneyo ikakhulu isigaba semathebheleleni. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga linjani balaleli.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini osukuzwile ngabo chekecha laba sizwa kuthiwa bathiwa ngamashurugwi?
Kudala ochekecha laba behluphile, ungakhumbula ukumnyaka ophelileyo baye babulala abantu eGwanda enyathi kumnyaka ophelileyo futhi bekwenzakala into efanayo. Indawana nje eziningi-ningi lapho kuthiwa khona kudubuke igolide yathiwa sebethutshile and bengafika bafika bahlukuluze abantu bendawo nalabo abaphandayo bona bakhanya ngani be-organized group bangani banomuntu ongabe ebacontrola somewhere ngoba yezwa kuthiwa babuye ngama-truck. So ngabantu abarunwa umuntu somewhere olamandla.
Sizwa kuthiwa lezi fuyo seziphelile lapho ababe behlasele khona. Usuke wakuzwa yini lokho?
Ngikubalile kukhulunywa ngominister weMatinoth lenduna umtshana ukuthi bakhanya ngani sebeganga khona akusiyo nto engabe isethusa ngoba anti sebe ngohulumende ngokwabo. Ungabona abantu ababulala abantu bengezwa lutho, kuyini okungabamisa ukuthi mase befisa lokudla inyama yesakhamizi, ngoba sebe ngabantu abadufikele ezo zakhamizi. So akusho nto emangalisayo ukuthi bangenza loba yini, okuthi nsi bazahlukumeza omama, bazathatha izifuyo zabantu, bazenza nje konke abakufunayo ngoba ngabantu abanqobileyo.
Kahle kahle indaba bethiwa ngamashurugwi, badabuke eshurugwi na?
Kangani ngabantu abadabuka khona ngale selugwe, iningi labo, but baye bengabantu abadabuka khona lenkabazi selugwe kuthatha kukhwekhwi. Ngabantu ngakhangela into leyi ingani yathinta, kube kwathi kukhulunywa uminister of state security baye bamqamba ukuthi ungani labafana bona laba badlelana. So mbona ngazathi kwathi ukuthi uyazanisa labo kumbeni hhayi, kodwa uqanjiwe yena uminister of state security owenincube. So mbona ngazathi into esemphakathini, and uma umuntu onguminista eseqandwa ehlanganiswa lezikhimu kungenziwa lutho, kuzokutshengisa ukuthi ilizwe selikwesinye isimo. Ngoba yena njengominister of state security uma seqanjwe entweni enjengale, kutho ukuthi upresident kuyabe kuqakathekile ukuthi embize ethi ukuthi ndoda lapha kule nto esolekelayo ngawe uthini ngakho, but kasikezwa anything ukuthi kumbele ngabe sehlisiwe, kumbele ngabe yena hhayi uthi hhayi abantu labo president uma belizwa ngami ngizabona ukuthi ngenza ngicela ophethe uhlangotho lwesabekayo lwama-CIO ukuthi ngabe sethumela abantu bababamba labo bantu ngoba baphizwa ngayo kungcolisa ibizo layo. Kodwa kakunalutho oselenziwe, kasikwazi kumbeni ngoba uvumelana lapho kumbeni layo iyehlulwa. Kodwa ngoba ungagayela kuyoba nomhlangano wezinduna zabama-churches khona le nkabazo ivelile futhi yona leyi ndawo yamashorogu, and baze batsho ngominista wakuyena leyani indawo ye-midlands ukuthi laba bantu bazaba lolu hlupho ngokuya kwesikhathi. So ngibona ngazathi wonke umuntu uyavumelana ukuthi ilizwe lingabe selisehluphweni, kodwa kangazi ukuthi abalamandla kakhulu upresident laba ama-security ministers, ngoba u-security minister umnyaqanje bathini ngakho ngoba sokuvelile ukuthi sedukweni.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hhayi, sibongile banaleli, kodwa ngicabanga ukuthi uhulumende akatshengise ukuba khona kwakhe emise lokho, ngoba abantu sebethole nzima ngabona labo bantu.
Hhayi, kuyezwakala. Hhayi, sibongile kakhulu.
Sibongile mina.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni engohlanganiso yebheju likaZulu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.
Siyabonga ke Chris Gande.
Ungakhangela yonke imisindo yenzakala elizweni, abantu abalimalayo ngomama izakhulu. Belimala kanjalo kungala abanelisi lokuzivikela. Lo msindo wangkhona nalo uyabuqaliswa ngabantu abamele baprotekte omama kona labo babazikele. Kodwa yibo abagcina besenza imisindo naleyo, kulima lo mama bodwa nabantwana ngoba babe bengalakho okokuzivikela. Okutshengisa ukuthi umthetho vele kawulandelwa elizweni. Okuqakathekileyo ukuthi abantu abomthetho bavikele omama kodwa bona nababavikele. So akulalilungelo lomama elinanzelelwayo kuleli lizwe.
Ye, ngezinye indlela lapho ngabe ukhuluma ngezo umbusazwe yini, njengoba sike sabona insukwini ezedluleyo betshengisela abesifazana kusiba lodlake.
Ye, kwezombusazwe kuphambili kakhulu, ngoba nxa sebetshaya kabala kuthi lo ngumama kabala buza, angiyakwazi ukuthi abantu bona abana abatshayayo baphonge ukutshaya umuntu bengambuzanga ukuthi vele umeleni khonapo. Abanye babomama ababa-affected ababe bengalani nezimbangazo. Now umzekeliso umama olimele kathisi eHarare kulo msindo owaphunga ukufikela abantu bathaka, wayezihambile waphunga ukungena kuquickfire walimala, emele zikele kodwa wacenelimele engalani lezimbangazo.
Khankaso lo-ke oyi-16 days activism, kukhona yini elikuningi elikubonayo kumbe kuthule zwi bakubona yini abesifazana abantu makhazi ukuthi ngempela kulwela amalungelo abo?
bangabe bekubona bangabe bengakubona. Ngilethemba uyazi ukuthi isiko lethu vele lithi umama angakhulumi noma echaywe kangakanani. Akuyiwa ukuthi kudala ungachaywa, ungachaywa umuntu akho ubuyele ngikhathi ethi buyela umuntu abekezele kwenzela umuntu azagcine senjani esekuhile. So omama kuqakathekile ukuthi igender lokusiliyana ifandwe ukwenzela ukuthi bakhankase kungakafiki yona leyi 16 days for ofikile kuzena yethivizenyela leyo ingakafiki. Abantu kuhlale vele beyitshele omama ukuthi ilungelo lakho lilungelo lakho. Kumele uthi ungahlukuluzwa ngikhaya ukukhulume khona lokhu, ungafuthule uthi ngidlalela abantwana wena unjani uhlukunyezwe. Njalo futhi namapholisa amele afundise ukuthi umsebenzi wabo yokuvikela ayikhona ukuthi babe yizitha labantu. Umuntu ongumama angachaywa ngikhaya ukuthi emapholiseni eyikhuluma ukuthi ngiyahlukuluzeka ngikhaya. Uyesaba uyathi fika khona ngani amapholisa engu-20 abe kubuza wonke, uyabuza ngoyedwa ukuthi lapho landeni ukhulume. Kubuye omunye futhi kawunti lwani uzakusiza, kubuye omunye futhi asikakubuzeki semtweni. So wena umama sesikulungele ngithi ngizadlithule ngoba uzafica ukuthi obaba yibo abane-power, obaba bayakwanisa ukunatha namapholisa. Icala ligcine libona vele umama sekubona ukuthi isikhathi ukuthi ngiyeripoti ukuthi emdlini iyahlukuluzeka. Lo mntana oyintombazana iyahlukuluzeka. Ehlukuluzwa ngobaba wakho omzalayo kodwa akenelisi lokuthi ayitshele amapholisa. Ngoba
na singathi inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana kumbe abesilisa kumbe abantwana abayenzi yini imikhankaso eyeneleyo umnyaka wonke ukuthi bebe befundisa abantu ngalolu daba?
Hayi kangaze ngikubona ukuthi kuyenzakalayo. Engiyangikubone khathesi njengobani kuqalisile anje kuqalise mhla ka-25 kuze ngicine mhla ka-10 lapho uzafika sokuyikhotho kusegudini sokukhulunywa ngakho. So indaba isekuthenini omama ikakhulu abasemaphandleni bakwenza yini khona okukuhambela umama emaphandleni bebafundisa ngokuqakatheka kokuthi umuntu nxa eyehlelwe lidubo kumele ayenzele. Ngoba isikhathi esiningi omama vele kabaripoti kabaya emapholiseni. Kungathi sizithi uyambuza umzethi ayi umkami ngamfuna ukuthi abotshwe kodwa ekugcineni zize ukuthi umama lwani ugayiliwe yindoda elokhu ehlalela abantu abakhe endlini ehlukuluza. Ngoba ukuthi umuntu eze kugamule ugamula eseke waqala waba lezinto azenzayo ezibhekisela ukuthi ekucineni isiphetho uzakwenza into engayishiye. So kuqakathekile kakhulu ukuthi umkhankaso lowo noma ilanga lelo lingakafiki kwenzakali ukuthi abantu bafundise ngaso sonke isikhathi ngokuthi ilungelo lakho lokuhlalisana. Khona kuqala kwakusenzeke ekadeni ukuthi abantu bayahlaliswa phansi batshele ukuthi bahlalisana njani. Khathesi ndiyo lalo uyenza kufunayo ngemthetho kawuvikeli muntu engaziye mangala wena ngosi ngihlekisa.
Leyo ke bekuyingxoxo loNkosazana Rita Ndlovu olwela amalungelo abesifazana njalo elilunga lebandla le-MDC ngomkhankaso wokuqeda udlakela kwabesifazana labesilisa owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence osaqhubeka. Kwezemidlalo namhlanje iqembu leTunisia ele-Etoile Sahel linqobe ele-FC Platinum 3-0 emdlalweni ke ka-Group B enkundleni ye-Barberfield Stadium namhla emini kobulawayo. Yebo ke sesifika emaphethelweni ethu ohlelo namhlanje sinanzelela ukuthi umongameli Mnangagwa usole odokotela abakhalala umsebenzi lalabo abangasebenzisi umhlabathi abawuphiwayo ukuthi belime abantu. Izitolo ke ezinye azithathi intengo ikhokheshi nxa kuthengwa impuphu. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona phana. eWashington.